itakho mina ulamanga ukuthi khulume into kabeja ngoba awula muntu kade evele ekhumbula ukuthi kwenzakalinto so kade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwaba ukuthi sethuwa soke manje ke manjengamasosha kade kakhumbula ukulala phansi silale phansi manje unkosikazi wami usehotsha umoya wentombi wabiza wasinta wawela phezu kwami ngaye khonapho uthi wenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulance befakwe ezivotweni sisei kuyakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke utsho uyabula mama
kuvideo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ukukhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade engena phakathi kwako kwinto kwakhona
hayi nkosikazi wami kade ekhuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ngibonile lati kuvidio ngathi kade ekhuluma lami unkosikazi wami yena wedlule emasithi aphambili manje wasephenduke sithi ukubuyelela unkosikazi wami eqhawula khona phane ngawusuke waya phambili angakube kuphi kolokhu ubuyela emuva ezokuqhawula yikho kunathi kumesile
wona amapholisa athini like lezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani
hayi asikeza sikile kodwa bayaxwayisisa yinto kusaba phakathi bomsikeni bayaxwayisisa asikeza ngomoyani ukuthi ngayo sisevela ngaphi konke sabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.